inkuthazo iphuma ngesikhathi iningi selibona ukuqansa kwezehlakalo zodlakela endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Umsekeli kamgcini sihlalo weZimbabwe Human Rights Commission uDokotela Dorothy Moyo ukhuthaza ukuqhutshwa kokhetho oluhlonipha amalungelo oluntu.
Umhlangano lo sibize abantu abaconcerned ngama elections, ama political parties, lamanye ama stakeholders abe elama roles ayehlukeneyo ku election ka 2023. Njalo lapha sihlangene ukuthi sibonisane imbono yokuthi i election lebuyayo singayibamba kanjani ukuthi ibe free and fair, njalo ingabi lodlame, abantu bakwazi amalungelo wabo ngesikhathi sokhetho lobo. Hayi, udlakela asiluvumeli ukuthi lwenzakale ngesikhathi sama-election, ngoba i-constitution iclear ukuthi ama-elections kumele abe held in an environment free from violence.
UNkosikazi Gurai Magumbe, umqondisi wezikhubeko eZimbabwe Human Rights Commission, uchasisa ngamacala aselethwe kibo okwephulwa kwamalungelo oluntu.
Sesi receive ama cases ka 2023 it's 438 okwakhathesi, and then awe my election related complaints le 61. Amaningi angikhona ngawe ukwenza ngawe food aid, ehe, le into asama agricultural inputs abantu abanikwayo.
UNkosikazi Pretty Kwadzikwa, umsekeli wezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ngobulawayo, uthi sebelengwalo zokufundisa ngokhetho ezeBraille.
Sesile Braille yeVE ukuthi laba abalimeleyo benelisa ukuthi benzenzele ukuzivalela bazwisise ngakho konke okuyabe kufunakala.
Amabandla ezombusazwe angene umhlangano walamhlanje bawamukele ngemibono ehlukeneyo. UNkosikazi Helen Ziriva, ilunga le-Citizens Coalition for Change, uncome umhlangano walamuhla.
Umhlangano muhle kakhulu, but i-problem ekhona ngeyokuthi umhlangano uyaba khona yonke into sifundiswe, but akula implement. Ezinto eziyabe sezenzakala lalezi esiyabe sizizwa emhlanganweni ziyabe zishiyene khatshana ngalokho okuyabe kukuground. Khona lokhu konke okwenzakalayo akula maqiniso, even i-voter education yangkhona alibatholi abantu ababezihambela lehila ukuthi bafundiseni abantu kuground, abantu abalalwazi ngendaba ye-voter education.
Ilunga le-Politburo kuZANU PF umnumzana Elfas Mashaba yena uthi ujabulele uhlelo olwe-Braille.
Ililungelo labo abantu abangabona izigoga zethu ukuthi I think kufuze thina lesi sikhathi njengelizwe sibe sesifikile kuleso sigaba ukuthi labo bekwanise ukuthi bevotelwe, ngoba kwesinye isikhathi umuntu yathi ngicela ukuyavotelwa encediswa omunye umuntu engasafaki lowo muntu amfunayo. So nxa kungavele kufake lowe-Braille khona bazathi uzancedisa.
Umnumzana Darlington Moyo obona ngokuqoqa inhlelo kobulawayo kubandla le-National Constitutional Assembly upha umbono wakhe.
Umhlangano o-right usifundise ukuthi kumele kube lama-free elections, kungabi lokuncindezelana. Abantu kumele befundiswe ngama-human rights ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuvota free and fair, kungelokuyethelana lokunye.
Izehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela lokulwisana kwezombusazwe ngaphambilini kokhetho olwenziwa ngenyanga ezayo kaNcwabakazi lokhu zisanda. Kungalesi sizathu abeZimbabwe Human Rights Commission besithi baqoqe umhlangano wanamhlanje ukuba bakhuthaze inkokheli zamabandla ombusazwe uZulu, inkokheli zomdabu, ukuba bengaphatheki kudlakela. Ngomgqibelo odluleyo uMongameli Emmerson Mnangagwa weZANU PF ekhuluma emhlanganweni webandla lakhe omkhulu owerally wokukhankasela ukudinga usekelo kukhetho emagunje, laye ukhuthaze uZulu ukuba engaphatheki kudlakela. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.